Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lifuga njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-11 Nhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amanani ayethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempilakahle elokhu etshengisa ukuthi igciwane le-coronavirus lingaba seliqalisile njalo ukumemetheka elizweni.
Unxa wahlangana lobuhlungu balo umkhuhlane begciwane le-coronavirus, uhle ube ngumuntu wokuqala osizosayo kakhulu ukuthi lento iyabulala.
Osomabhizimusi bakobulawayo bathi amapholisa kumele achiyane nokutshona egijimisana labatshayeli bemchova ukuze asebenzise izimota ezilutshwana alazo ukuthungatha izigebengu esezitshona zibamba inkunzi zihlome ngemibhobho.
But uzafica ukuthi amapholisa athengele izimota ezinhle zokuxotshanisa imichova ethwala abantu besiza emsebenzini beze improve i-economy.
Idalele High Court eHarare izolo ntambama lethule isinqumo sokuba umanisipala weHarare nowechitungwiza kumele bame ukudiliza izindlu ngoba bebesenza lokhu kungekho emthethweni.
Abantu laba bavele bayabekhona nxa besiya kuma-election lapha, yibo abathi abantu hlalani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amanani awethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempilakahle elokhu etshengisa ukuthi igciwane le-coronavirus lingaba seliqalisile njalo ukumemetheka elizweni. Kumanani awethulwe izolo, lolu gatsha luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kuthi abangamachumi ayisithupha lane babanjwe igciwane le-coronavirus. Asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumalanga amathathu adluleyo sebesedlula ichumi lanhlanu. Lokhu sokukhuphule inani labantu asebeke babanjwa leli gciwane selokhu laqhamuka ngomnyaka awedluleyo laya kunkulungwane phose ezingamachumi amane 39,496, kwatshona abedlula inkulungwane lamakhulu ayisithupha 1,626. Asebemukela umjovo wokwenqabela leli gciwane sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 690,452. Kusenjalo umfundisi Angliston Sibanda oke wagula umkhuhlane we-COVID-19 wasila utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi bayaxwayisa abantu njengezinkonzo ukuthi bamukele umjovo we-COVID-19 njalo balandele iziqondiso zokuzivikela kugciwane le-coronavirus.
Unxa wahlangana lobuhlungu balo umkhuhlane begciwane le-coronavirus, uhle ube ngumuntu wokuqala osizosayo kakhulu ukuthi lento iyabulala. So ngaleso sizathu siyakhuthaza kakhulu ezinkonzweni lapho esihamba khona labantu nesixoxa labo ukuthi bantu bakithi asihambeni siyejova, asihambeni siyethatha leyi vaccine, ngoba lokho okunye okwama theory la ukuthi aye vaccine leza abantu bazafa ngemva kwe 3 years ngamanga angaso akusukho qiniso. So siyakhuthaza abazalwane, siyakhuthaza abantu bonke ukuthi abantu sambeni sithatha lo umjovo ukwenzela ukuthi sizenqabele kama vaccine savele sakhula silawo sahlatshwa polio, sahlatshwa on measles le kanjalo nje ukwenzela ukuthi imizimba yethu yethuke ibisibisizo sibakwazi amasotsha ayo ukuthi alwisane lo mkhuhlane lo nxa usuthe wakuhlasela. So siyakhuthaza, siqhubeka sikhuthaza kuma platform amaningi ukuthi abantu nikasiqakathekisene impilo, kanti phezu kwakho konke futhi siqhubeke sisenza Simentena etwa social distancing, sigqoka ama mask, sigeza izandla, lembuthanweni yethu le silandele izimiso ezimisiweyo ezenza ukuthi singamemethekisi lo mkhuhlane. So kuyizinto esiqhubeka sizikhuthaza kuma platform wonke achiyeneyo ukwenzela ukuthi silweni lo bhubhane lo COVID-19.
Kodwa ukuziphatha kwabantu likubona sekunjani kathisi ukuthi balandela yini isiqondiso zokwenqabela iCOVID-19?
Lapho kungani kusoke kuba lohlupho nje, uyabona abanye nje labanye bengani labasalandeli umthetho, kodwa bakhona ka iningi liyalandela nxa ubona kobulawayo. Kodwa bese kusibala kwezinye izindawo ubona khona usivele zikhona iziqoqodo izagqibe emiqhuqhumba yabantu abangalamakhanda ababe bengafuni ukuthi balandele umthetho, abangafuniyo futhi abangakazwisisi ukuthi ukubhubhane lwe-COVID-19 luyabulala. Alula ukuthi ungumanotsha, alula ukuthi unothile, akula ukuthi ungumyanga, luyabulala alukhethi. Abantu banjalo sibabona nje beqhubeka bezenzela umathanda, bese siphinda bese kudingakala yibo labo abadinga ukuthi amapholisa akabadobhadobhe atshone bahlalisile ezinkambeni laphana, bahlawule njengokutsho komthetho, ngoba bayizephula mthetho. Kanti njalo abantu abanjalo ba dangerous to society, ngoba they pose a risk of yokuthi babangele ukumemetheka njalo kobhubhane lwe-COVID-19, babulalisa abanye abantu. Bakhona ke abantu abanjalo, kade siyakhuza ke siyaxwayisa njalo sicebisana ukuthi bantu bakithi kasize nqabeleni, senqabele abanye bethu abathandekayo, senqabele izihlobo zethu ngokulandela izimiso ezikhona ezokuvikela lokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Osomabhizimusi bakobulawayo bathi amapholisa akulelo dolobho kumele achiyane lokutshona egijimisana labatshayeli bemichova ukuze asebenzise izimota ezilutshwana alazo ukuthungatha izigebengu esezitshona zibamba inkunzi zihlome ngemibhobho. Lokhu kulandela udlakela olwenzakale ngolwesithathu enzikini yedolobho lapho ukutshiswe khona amakhombi amabili, kwabulawa amafasitele emota yamapholisa, kwalimala labanye. Kodwa amapholisa wona athi amakhombi la atshiswe izikliwu ezigoqela osiphatheleni, owindi kanye labathengisa emgwaqweni. Amapholisa athi lanxa elezimota ezilitshumi lanhlanu ezikhangelane ledolobho lonke elakobulawayo ezisebenza kuhle ziyisithupha kuphela. Ngokunjalo usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Bednico Bebe utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi amapholisa kumele asebenzise imota lezi ukulwisana lezigebengu esezihluphile kuleli dolobho.
Isimanga ntunga yokuthi eZimbabwe kuyahlutshekwa, but uzafica ukuthi amapholisa athengela izimota ezinje zokuxotshanisa imichova ethwala abantu besize emsebenzini beze improve economy, beyekela ukuthi bathenge imoto ezinja zinikwe amapholisa homicide bagxotshanisa amasela asethathela abantu izimali abafuna ukusebenza. Abantu laba vele kukhanya ngani into abayifunayo yikupromota amasela bahlukulize abantu abasebenza nzima ukuthi bafide izimbuzi zabo. Mbona ngani isikhathi siyafika khathesi kuzabaphelela kolokho kwezinto.
Lona udaba lwamasela lawa asegcwele kobulawayo ungathini ngalo?
Kuzima kakhulu nxa usenza i-business engathi i-cash business, ngoba nxa usenza i-business eli-cash business namasela abe buye ezethenga khonapho abone ukuthi ku-business kungena i-cash basebelandela-ke. And ubunzima bangikhona esibutholayo ntungamili ukuthi silohulumende onganakiyo ukuthi-ke abone ukuthi kulo bubi obungaka obenzakalayo. Ngakunika umzekeliso wokuthi uhulumende wethu esikhuluma ngayo kathesi ulakho ukuthi-ke nxa kusiya kuma-election bathengele ama-candidate abo wonke ongu-210 izimota bathengele ama ofisa bonke izimota, bathengele ama department wonke izimota. Uzafica ngikunike example yokuthi khona apha kobulawayo kulama constituencies zangu 12 kanye le youth league le women's league le administration babe belezimota ezifika phose 16 kodwa ubulawayo wonke jikelele izimota zamapolisa ezimota ezizwayo ikazidlula 6. So kuyatshengisa ke ukuthi uhulumende kanakile ke ukuthi adinge ukuthi kuvikeleke abantu. Sikhuluma ngamapolisa kunje nje lemali eholo labo liholo elingajabulisiyo kabasela mdladla ngokusebenza amapolisa abaxotshanisane lamasela. So ngokunye kwakhona osokuyingxaki ke khonoko okuthwalise abantu nzima. Kunganani ke abantu bayesaba futhi ke ukuthi bahambise imali zabe bank ngoba amabhenki kaso mabhenki ayisele interest kodwa kathesi imali sezidliwe emabhenki sezisesabe. Bekungangcono ukuthi mhlawumbe ngabe kuthiwa abantu bayabhenka zonke lezi mali azisabhenkeki ngoba ungayibhenka ke imali yakho eningi yonke iyahamba. Sisebunzimeni ngoba uhulumende kanakile kananzeleli ukuthi ke uhlupho lokuthi amasela aze abhakhe kanjena kutshengisa ukuthi ke indlela kade isebenza ngamapholisa ngesikhathi ke eZimbabwe kungalabo liganga okungaka. Amapholisa abephethe ke ngendlela etshiyeneyo emsebenzini wayo.
Lungaqedwa njani lolu dubo?
Sibone ngani ke osomabhizinisi abenelisayo ngabe uhulumende ke uyabavumela bonke ukuthi ke babe lama licensed guns abehlala emsebenzini bese bedinga ke ama trained security ukuthi ke bazame ukuzincedisa ukuthi bavikeleke ikakhulu labo abarana ukuthiwa ngama cash business. Ama cash business phela sikhuluma ke ngama business anjengama fuel station, ama business anjengama supermarket. Uyafica ukuthi ke kule cash eningi kakhulu ke evele ingena emabhizinisi nanjalo. Kuqakathekile ukuthi uhulumende akwenzeke kube lula ukuthi bathole ke imbobho yokuthi ke ama security labo abe lokuzivikela.
Umnumzana Bednico Bebe ngusomabhizimusi wakobulawayo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo. Idale le High Court eHarare izolo ntambama lethule isinqumo sokuba umanisipala weHarare lo eChitungwiza kumele bame ukudiliza izindlu ngoba bebezidiliza ngokungekho emthethweni. Idale lisekele isicelo esethulwe inhlanganiso yeHarare Residence Trust kunye leyeChitungwiza Residence Trust. Esethula isinqumo sakhe umahluli unkosikazi Edith Mushore uthe omanisipala abalandelanga umthetho we-Regional and Town Planning Act okufaka sobala ukuba amakhansila kumele aqale aye emthethwandaba aphiwe imvumo yokudiliza izindlu kuqala. Umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende okhona kathesi nguhulumende olandela umthetho ehlonipha izinqumo zemithethwandaba lanxa engezelele esithi ubengakaboni isinqumo esethulwe ngumthethwandaba ngalolu daba. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo omela isigaba se-Southerton edale lephalamende saqala ngumbuza ukuthi kanti vele kuyini ubangela lolu daba.
Ngibona engathi kumbe kubangelwa ukuthi khona uhulumende uyabe engazanga kufake engqondweni kuhle kuhle ngoba abantu laba bavele bayabe khona nxa sesiya kuma election lapha yibo abathi abantu hlalani. Ungakhangela ukuthi khona into endlela leyo yokuthengisela ezitaladeni yaqala nini, uzabona ukuthi khona yaqala ngezikhathi abantu bekhankasa. So sebebona ukuthi khona sesidlulile kuma-election sebeqalisa ukugqekezela abantu futhi khonapha befuna ukuyenza isitsotsi sokuthi khona laba bangaphuma baqalise kutsha babe sebenika abantu babo futhi. Yikho kukhona la
sizwa kuthiwa umthethwandaba we-High Court usumisile ukudilizwa kwezindlu lokhu. Ngokubona kwakho umthethwandaba lo uthethe inyathelo elilungileyo na elifaneleyo?
Mina mbona ngathi umthethwandaba ukhona ukuthi khona ungavumeli abantu ukuncindezelwa. Bathethe inyathelo elihle kakhulu. Uhulumende kawuvuzanga pho ukugqekeza amahlayana. So mina ngiyavumelana labo sibili, i-judiciary esiyifuna yona leyo oyokuthi khona nxa into eyirong oyirong, nxa kurayithi kurayithi. Lokhu akulunganga lokhu. Abantu kathesi bayangaphi bazothengisa
ngapi ungapi umsebenzi kusase ne liver brothers ibi lapha ethatha abantu akula so abantu laba bazaphila njani so mbona ngathi umthethandaba uyenza into enhle kakhulu
kuyini okungenziwa ukuze udaba lolu lungaqhubeki lokhu lusiba egudwini
into engayenzwa lapha yikuqala uhulumende yakhe labantu laba endaweni ezokusebenzela into yakuqala bengakacabanga ukugcikezela abantu batshiyane ngemikhuba labo yepolitics leyo yokuthi khona nxa abantu sebesiya kuma-election babe sebeqalisa ukunika abantu endaweni abakwazi ukuthi khona akuvunyelwe so nxa sebefuna ukuthi khona bakhiphe abantu ezitaradeni ngaba yakhe indawo ezinhle aziduri ukuyakha izinto lezi khathesi into iproblem ekhona yikuthi khona le council isiyithengisela abantu nje ama-private players iland ukuthi khona bayakhe lezi zinto so labantu abantu sebefuna ukuthathi ukuthi kona bathole izuzu sebedurisa abantu labana basakwanisa ukuya ukuthi kona bayobhadala lezi amarenti afunakalayo so yikho uhulumende kafuzanga adlalise umhlabathi benika abantu ama-private players ngakakhe wona ngabadinga upartner ozabuya ethi kona mina ngifuna ukwakha so sibe yi-50-50 kumbe yi-45-55 and so on yikho okufuze kuyezwa
umnumzana Peter Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT njalo emela isigaba seSouthton edalela lePhalamende ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Okwamanje ngesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo we-ZBC uludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usephe imvumo abaphatheke kumsebenzi wokuthokozisa uZulu ababalisi abahlabeleli ukuthi banako ukuquba imicimbi yabo kodwa bengabi labantu abedlula amachumi amahlanu 50 ababukela imicimbi yabo ngenxa yegciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi kulojaha owaqoqa abangani bakhe abathathu ukuthi bathumbe unina lodade wabo ababevela kwele-Bhilitane. UJustin Ndebele ubikwa wahlangabeza unina lodade wabo egcekweni lendizamtshina koBulawayo wasebathatha ngemota wenza ngani usebanjwe izikliwi kanti ngabangani bakhe ababopha unina lodade wabo ngentambo bahamba labo edolobheni bafika babathathela imali lempahla. Kuthe sokubotshwe abangane bakaJustin ababili bamveza ukuthi ngumka kodwa uJustin kabonakali ukuthi ungaphi kunye lo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo, ngiyathanda ukubingelela kuzizalwane zonke zaseZimbabwe. Ngikhuluma ngiseGauteng. Bengizwa ubuhlungu ngalolu daba lokuthi ubugebengu sobubhahile koBulawayo. Kulabaphatha imbhobho, baphatha amarekeni, baphatha imikhonto, zonke izinto ezifana nalezi. Lobo bugebengu kakhulu ngiyabona ukuthi umuntu o-creator lobu bugebengu uhulumeni weZimbabwe. Mingaki imisebenzi aseyivalile, bangaki abantu ade behamba ngemchova bedriver ngoba umchova omunye kuhamba ngabantu ababili. Laba abantu mase belahlekiselwa imisebenzi yabo ngalezi ndlela ezinjalo kwabe kuthiwa bazophila kanjani? Sebefuna ukuziphilisa labo kulokho okukhona. So uhulumende bazama ukuvula imisebenzi yabantu, angancindezeli abantu. Nguzuko uzukho sowabantu, uzukho ngowani, kavule imisebenzi yabantu, abantu bazisebenzele bazisi ngokuvala ukuthi abantu baziphilise. Yikho abantu abazophila ngale ndlela asebeyenza ngoba bonke abantu ngeke babe ngabantu abasemazweni ngoba ekhaya imisebenzi ingekho. Abantu abakunanzelele lokho bangazifuna ukuthi baqinise ukuthi kuthiwe amaphoyisa. Amaphoyisa ayasetshenziswa, yebo asetshenziswe, kodwa akwenziwe into ezira right ngoba laba phambili abangathi base zikhundleni ezi right makuthiwa kwenziwa lokho ababheki abasemuva abanye abantu ukuthi bazophila kanjani bavumela nje ukuthi ku right so lento kayisoziphele makungalungiswa lezi zinto. Ngiyabonga msakazi.
Okunye uhulumeni we-ZANU-PF wawuthi wenza ukuhlakanipha uma ngabe ugcotsha abamhlophe ezweni lakithi, ususa abamhlophe emapulazini, ufaka ama-overtrain. Umgabe akazange wafa wayithanda iZimbabwe even ilangelodwa noma yilithi langa nje akazange wayithanda iZimbabwe. Asoze ukuthi wathola umbuso ngo-1980 waphatha, yini ayenzayo ukuthi ilizwe laseZimbabwe libe ngcono? Ngaphandle kokuthi nje ayenze into ezimbi, ubulala abantu nakho konke okuganga bekwenza, akuzange kobuya kwalunga ezweni lakithi. Mina ngibona kungcono ukuthi abamhlophe nje ngabe bengabuyela ekhaya, kuba nako sibaleka sise-South Africa silandela bona abamhlophe ababaleka abazalana. Lizwe lase-South Africa sel-overcrowded ngenxa yethu. Kungani ukuthi kanti abelungu bebuyele eZimbabwe bevusa iZimbabwe nje ukuthi ibinjani? Omkhulu bethu bakhule kungcono ngoba bekusekhona abamhlophe. Manje umuntu akakwazi ukuthi uma umfake eplazini akwazi ukuthi asebenzele i-district, usebenzela owefamily yakhe noma ilima eplazini ukhona ukuthi alime owefamily yakhe. Kodwa umlungu ukwazi ukuthi aqhashe abantu, akhuphe umgodi wamanzi, akwazi ukufuya inkomo ezibuye zithengwe ngabantu futhi. Yikho-ke ngithi hhayi, kwaliphutha-ke lokho kwenziwa i-ZANU-PF ukuthi ixoshe abelungu emaplazini, ixoshe abelungu elakithi. Manje uma ungena kobulawayo nje uzokunuka inhlabathi nje. Kudala bekuthi uma ungena kobulawayo uzokunuka isihlahla, ama-flowers, uzokunuka kamnandi, kunuka ama-restaurant, kunukelela nje kamnandi. Manje kobulawayo uma ungena nje kobulawayo ngathi ungena eplazini. Phazamisa kakhulu i-ZANU-PF, ncindezela thina.
Ngiyalibingelela basakazi bethu be-Studio 7. Olibingelelayo ngisizathu Dlamini, Ward 15. Ngibingelela basakazi bethu be-Studio 7. Siyalibingelela, siyalithanda lonke. Ntungameli Nkomo, kakhulu kakhulu siyamthanda, siyakuthanda. Bakithi ngihlutshwa indaba kaMonzora nge-MDC Alliance. Kanti uMonzora usifunani bantu? Monzora kasiyekele, bakithi uMonzora kasiyekele. Thina siyayazi MDC Alliance esiyifunayo. Loko kwakhe lokhu ngokwakhe kasimele eceleni. Monzora wayekhona kuCongress eGweru, wadliwa. Kala bantu, Monzora kalale phansi, asilukane lathi nje. Asilukane lathi uMonzora, kahlukane lathi bantu. Yabona.
Salibonani, salibonani basaka Studio 7 kunye nabalaleli. Umkhontwana, umkhontwana lapha emkhonweni eFlamsa. Ngilalele ngimafuna ama-commission lapha bhodi lizwelonke. Kufunisiswa indawo zokuhlukuluza kwabantu, mara kodwa uma ngikhangela kwenza kokhona kukhanya sengathi abantu nabasemadolo emakhaya kakhulu abantu mhlawumbe ngoba ngisethi izolo bebesemaxcloud kusasa bazabe kobulawayo phambi kokusasa bazabe besemaxcloud mhlawumbe sibabonile bonke abantu ndibabaye abantu ababaqondile ukukhuluma nabo thina abantu sinje sahlukumezeka kakhulu emakhaya singabonakalanga ngoba iningi sahlukumezeka kakhulu ngokukhulawonke kobe sikhangelele ukuthi uma kuliqiniso kwaba vele lasebantwini basemakhaya
Salibonani, salibonani, salibonani lonke maZimbabwe, lonke lani baphathi bohlelo be-Studio 7 ngiyalibingelela. Hhayi ngindesikhalazo lapha sengiyebe ngiyabhalele, hhayi ngiyafake ama-voice note ami, hhayi sesibaningi kakhulu ku-Studio 7 kodwa ngiyabonga mali ngayibale yami. Sebeqalile abantu bonaba ama-veteran wona lawa, sebeqalile kati baholiswani phezu kokuna abakubulalilizwe kangaka maZimbabweni asikwaleni lokhu kanti labe lokhe bephikelele into eyi-1 bengama-oveti baholiswane yini abayiholiswayo kati akuholiswa amatisha imali into esesiyikhangele lingazosibisela emuva we are poor now because of ama-ovetirini kathesi siyalwa sesibulele newesi kubangwa khona obubusela bona abayenziwa futhi ngama-ovetirini kathesi lifuna ukubanika futhi imali banika imali yini basetshenziswa laba bantu ukuthi kahle sizoba sokufika ekhethweni sokukhulunywa ngezimali zama-ovetrain imali zama-ovetrain why kati why babongwani into abayibongwayo phezu kokusenzela uhlupho olungaka asifundanga ngenxa yama-ovetrain wavala izikolo ngenxa yama-ovetrain kathe sibabulalisa abantu kuma-voting wonke ona lawa kusetshenziswa ama-ovetrain athule izani lokhu iwona abakhulumlutho njengama veteran ngama veteran kanjani nalawo azophakama namhlanje ufuna izimali ufuna izimali abakhulume ngeproperty yathathwayo izanu ezaphu lokho kuyazwakala lokho izanu kayibiseli property yezaphu eyayithathayo ngesikhathi sigugura hundi masike sibambaneni zakhamuzi zezimbabwe mazimbabweni asike siyekele ukufunga ukuthi sinike amaoveti imali befuna ukuzidlela bodwa kathi sibala amamainzi balani balani amaoveti kathi balwa impiphi kathi yena leyo asingenise enkingeni sisenkingeni ngenxa yempi yena leyo ayibiseli kusmith lingafunga ukudlala ngathi kathi liyenzani lisenza sokho aholane amaovetelini esibulaleli lizwe kathi sisikhuluma ngenholo amatitsha selifake ezama-oveti liyenzani i-oveti akunikwa amatitsha imali alike liyekelane lama-oveti abasiwonelayo lapho abakabemi yiwo futhi abaloke betshontshwa nala ma-oveti ama-oveti kuphela yi-ruling power kanti liyakwazi batsho bona bathi bona asinakwinta kuhonto ngesihlobo sabo asinakwinta kuhonto asimzimbabweni asimuzanu nangekeligandangari kutonga kanti batsho njalo igandangari yatonga bafuna ukutonga kuphi kati hayi lingenzi so akuphiwa amatitshi imali abakhe bemi indaba yamahoveti ngiyabonga studio 7 hayi kabi suwa hayi mahoveti alike limi sike sikhulumeni ngendaba yamatitsha alibana ma-oveti athethi likhuluma ngendaba yamatitsha
lawo bekungamazwi elisithumele nge-WhatsApp angelani le-Studio 7. Nilakho ukusithumela imbiko yenu kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ubuzemelika abahlali bedolobho le-Washington DC sebetshakala ngezindawo bezihambela bengagqezetshakala kungakhathalekile lokuthi kule gciwane le-coronavirus kodwa lokhu bekhona abangafuni ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Intatheli zindaba ye-Voice of America uNorel Brown uthi ubone abasekeli beqembu lomdlalo we-baseball ele-Washington Nationals bephithizela besiyabukela iqembu labo ngolwesithathu. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-California umnumzana Julian Bebe ukuze sizwe ukuthi kunjani lapho ahlala khona kudaba lwegciwane le-coronavirus.
Hayi ngapha ukukhanya abantu bakhuthele ngokuhlaba. Into yokhona enzima nje ukuthi ube wazi ukuthi abahlabele ngobani njalo bahlaba ngaphi ukuthi indawo zokuhlabela ziningi kakhulu ngeke ube kwazi ukuthi bangaka abangene kuleyani indawo ekhoneni laphana bangaka abangene ngale ntshonalanga kodwa hayi abantu bakhanya sile bakhuthele bayahamba njalo ngasixoxa nje labantu yezwa abantu abaningi bekhuluma ukuthi sebehlabile and enye into enhle futhi ukuthi abantu kabalahlanga ama-mask ngenxa yokuthi sebehlabile njalo ngapha ngakithi hayi vele i-mask kayikalahlwa wonke umuntu nxa engena ezitolo kumbe engene endaweni okulabantu abaningi kumele abe le mask so ukhanya sibili hayi kuhamba kuhle abantu bangani bayazwisisa
umbone engaba ngumuntu yini ongaba lamathuba okubusa kwelinye ihlandla njalo umnumzana Biden kumbe sizambona esiba njengo-Trump owabusa okwehlandla elilodwa kuphela
hayi ubaba uBiden ukhanya sibili umsebenzi wakhe uyawazi uyaqhuba sibili kuhle ungenile isikhathi sifitshane sibile ngenile kodwa kulento ezinhle eziningi esezenzakele nanku namhla abantu sebehlabile ilizwe lonke likhanya sibili lilalele ekhuthaza ukuthi abantu bayihlaba bahlaba sibili ende kutsho ukuthi engxenxa kusiyavika uJuly 4 njengokutsho kwakhe abantu abaningi babo sebehlabile ende kungatshintsha kuncede kakhulu uncede lomhlaba lalawo abantu ade belahlekelwe imisebenzi ubancedile wakhupha izimali abantu baphiwa izimali ukuthi babhadale amarenti bathenge lokudla bazincedise nje kube kuhle kakhulu ukukhanya abantu bakwamukele kakhulu lokhuyana hhayi ngubaba sibili okhanya ekhokhela kuhle abantu bakhanya labo bengani bayathokoza ngento ayenzayo hhayi lo mbuzo unzima kanti ngoba lakhona ngale ku-Congress bamthwalise nzima uBiden la namajaha aphikisayo ama-Republican ungani sibili badonsele emuva so asikwazi ukuthi into yakhona izahamba njani kodwa laye ukhanya sibili kadlali ufuna ukuthi yena le nto ayicabangayo ayifunayo i-vision yakhe leyi abantu bayilandele kuphutshe hhayi mna mbone ngani sibili ngendlela asebenza ngayo sibili nxa kungahamba kuhle uzangena okwesibili uzazuza elinye ithuba after 4 years la angene angiboni ukuthi ngalokho asekwenzile kathesi abantu bangamlahlela eceleni, bangamlahlela kachana. Akuzabonakala ngokuya kwesikhathi.
Lo ngumnumzana Julian Bebe, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesigabeni seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amanani awethulwa nsuku zonke lugatsha lwezempilakahle elokhu etshengisa ukuthi igciwane le-coronavirus lingaba seliqalisile njalo ukumemetheka elizweni. Idalele High Court eHarare izolo ntambama lethule isinqumo sokuba umanisipala weHarare lo eChitungwiza kumele bame ukudiliza izindlu ngoba bebesenza lokhu kungekho emthethweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngesithi libuyele mpelasonto elijukela ngoChris Gande.